Soku iskati sembiko yenu.
Sanbonan Sanbonan
Sanibonani balaleli be studio 7 kanye nabasakazi be studio 7 mina ngu DKs phuma khona phana ku Bulawayo eCoats Park ekhaya ngise Plumtree ngokusebenza ngise Goli makithi esifanele sikunanzelele bakithi ukuthi amaqembu lawa ayezepolitiki akhokhelwa ngabantu abasesishonini angangeke asikhulule ngendlela esifisa ngayo azokhulula right mhlawumbe ke ilizwe kodwa lati sifuna ukukhululeka sibe lenkosi yakithi sikhululeke sithole imisebenzi endaweni yakithi ngingakunanzelela komnye umnyaka laphana ePlumtree abantu abagijima ngezimoto lezana begijime bethatha abantu bebabeka lapha most of them kwakungasibo bantu basesindebeleni uzothola ukuthi abantu basesindebeleni balazi imoto kodwa amalayisensi abanikeza ukuthi bekwenze kunalokho usuke abantu abasekudeni bezonikezwa la so sifuna ukuthi khona lokho sikhululeke kube yithi esiyitholayo leyo msebenzi so uma singake sibhekeni ukuthi mhlawumbe icembu elingasikhulula ngelisemathebelelendi eliphethwe umuntu wasesindebeleni engakucela nje abantu ukuthi asike sinanzeleleni nje ukuthi kati imthwakazi ihlala ilwisana lezinto ezinjani siyazincoma izinto ezilwisana imthwakazi elwisa zona so asike sizameni sijoyine mpela imthwakazi siyamamemba kona lokho noma kumbe kanjani la uphosele noma kuyi 10 rand noma kuyi 10 wati kompana kuyayenza umehluko ukuthi icembu leliyana lalo likhuphuke so yikho okunye okungasinceda singabantu basesindebeleni
ala la studio 7 hayi ngizihlisa phansi ngihlonipha njalo baba studio 7 umsebenzi wenomuhle kangaka enuphetheyo nonke nibalulekile ngiqakathekile hayi okhulumayo ukapenta moyo induna yenkosi umdlikazi wesibili silo hayi ngikhuluma lapha eCountry Park hayi inti phakazi omuhle ondlela zimhlophe hayi ele Friday masili bambe ngaleyo ndlela njengoba isilo sichilo asilandeleleni imikhuba yakwethu uluntu lwethu ukuyithu kwethu siziqhenye ngako sizithande ngakho hayi thokazi omuhle ngiyabonga kakhulu ungathi elisihlanu lingavuya sibe njalo sonke ngiyabonga
Sanibonani basakazi nabalaleli besitudio sethu sanibonani mina engezonithi mangabe sifaka ama voice note asiwafake yena angabe imade kakhulu kodwa into engimangazayo uzofaka i-voice note ibe yi-23 seconds but ingafunda le voice note ye-23 seconds leso kuyafunda i-voice note eyi-3 minutes umculo wekhulume khulume phinde into yode yoda sasengizule ukuthi uthini kodwa isimanga sakhona yileso sokuthi lama voice note ntambo 23 seconds awafakwe uzofakwe leyo yona lende uthole ukuthi ngesikhathi sethu abalaleli sesimame ama voice note ayi-3 endaba abantu ababeloku bakhuluma into eyindendende bangahlwesi wafuna u-5 into 3 or 3 minutes othole ukuthi thina esikhuluma 23 seconds okwethu kungafakwa kothi isikhathi kuyasilimaza kakhulu lokhu basakazi sicela ukuthi lawo nje ma voice note lawo 3 minutes 4 minutes ningawafaki
Ngiyalibingelela lonke igama lami nguhlalani Mlotshwa. Yikho-ke ngikhuthaza uzulu weZimbabwe ukuthi sigeze izandla izikhathi zonke. Sigqokeni amamaski ukuze sizivikele emkhuhlaneni wekorona. Sigeze izandla. Sigqoke amamaski. Singahambi ebantwini abaningi ukuze sizivikele kulo umkhuhlane. Igama lami nguhlalani Mlotshwa. Ngilapha kweLebotswana.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.